Okwenzakala eZimbabwe mathi sikhangelana nelokhetho oluzayo oluka 2023 akusimangalisi akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo i-modus esingathi modus operandi eyezanu PF ukuhlukuluza i-opposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZanu PF eyo-operator ngayo. So ukubotshwa kukangaruvume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina ngoba iZanu PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulo dlame sabona even ngo-2008 izidliwe laphana iZanu i-MDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident sabona udlame olu-serious kakhulu ku-runoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasakhontesti. So yi-modus operandi yeZanu ikuthi ihlukumeze abantu i-confuse abantu abantu bavote bethukile besesaba ukubotshwa besesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana lalezo yindlela iZanu PF emaintaina ngayo i-power indlela eriga ngayo lama-elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama-sanctions esale elokho ekhona ibandla leZanu PF kungani lingakunanzeleli khonokho?
Into abantu abaningi abakithi abangayinanzeleliyo ikuthi iZanu PF yiyona engingathi mina i-biggest advocate eyama-sanction. iZanu PF i-survivor i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makula ama-sanctions ngoba ama-sanctions la angakhishwa kuzoba le-transparency le-accountability njalo abantu beZanu abakufuni khona lokho. So siyakubona ukwenza kwabo lokhu bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama-sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i-end result abayifunayo. Bafuna ukuthi ama-sanctions angakhishwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo ma betshontsha. Sizibonile nge-Gold Mafia program leyenziwe yi-Al Jazeera ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi belutha igolide belithengisa underground e-Dubai. So into ezifana lalezo ama-sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khonokho ngoba kuyabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ibona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhitshwe. So kumele bayenze abakwenzayo ukwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona. Ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections likwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo.